Imfundo lilungelo eliqakatheke kakhulu ebantwini okungafanelanga balithathelwe ngoba sebebotshelwe icala elithile. Kumele noma ngogwetshelwe ini noma ngokuyiphi ijele abethole ilungelo lokufunda, athole ithuba lokufunda engabhadali, abhale grade 7, abhale O-level, abhale A-level, abhale ama-degree. Afunde ngoba kuyindlela futhi yokuguqula isimilo sabantu okuthiwa yi-correction. Yingakho sekwathiwa khona i-correction services, correctional services, ukuthi kuyindlela yokuqondisa isimilo lokuziphatha komuntu aphiwe indlela entsha yokuziphatha. Ilungelo lokufunda liyamguqula ke umuntu angalisebenzisa aziphathe ngendlela entsha. Bathi njalo nxa sebephuma ejele sebelendlela ezintsha zokuzuza imali bengasasebenzisi leziyana ezobugebengakade bezisebenzisa. Ngakho ke ilungelo lokufunda liqakatheke kakhulu kakhulu kakhulu.
Yebo, kuyajabulisa ukubona izibotshwa lezi ziloba imihloliso yaso. Kodwa ungathi abantu ababotshiweyo bayawathola yini amathuba aneleyo lemfundo eneleyo enza bathole imisebenzi kumbe babe lempilo ezingcono nxa bethe bakhululwa?
Bekufanele ukuthi ngabe zonke izibotshwa ziyathola ilungelo lokufunda ngendlela efaneleyo ngezibotshiwe ezisemakhaya, emajelelane, kuma-district, ezisemadolobheni noma kungaphi. Zifundiswe zonke izinto, kodwa lokhe lelo lungelo lingatholakali ngendlela efaneleyo, njengalokhu labangaphandle abangekho ejele bengalitholi ngendlela efaneleyo. Ilungelo lokufunda kalikagcwaliseki ngendlela efaneleyo eZimbabwe. Baningi abantu abafuna ukufunda lokhu bevinjelwa yimali, engelamali ehluleke ukuqhubeka ngemfundo yakhe. Baningi abantu ababefuna ukufunda kakhulu abaphelele ku-O-level abanganelisanga ngoba bevinjelwa yimali, abanye bephelele ku-A-level bavinjelwa yimali, abanye baphelele kuma-degree akuqala abanye bangayiqedi bevinjelwa imali. Khona lokho kakufanelanga kube khona. Ilungelo lokufunda kumele libe khona kuye wonke umuntu, kungakhathalekile ukuthi le malini inengi kumbe incane. Kumele bonke abantu bafunde ngoba kuyasiza ikakhulu ezibotshweni, njengoba senke ngatsho, ukuthi kuguqule isimilo sabo baphume sebelendlela yokuphila entsha engayishiyo lakade beyisebenzisa.
Kuyini ongakukhuthaza okungenziwa ukuze kuthuthukiswe impilo zabantu ababotshiweyo, kungaba ngabasemajele kumbe lapho abaphuma khona?
Into yokuqala nje vele kumele usibekwazi ukuthi abantu ababotshiweyo abasemajele basala lokhu bengabantu, asizozinyamazana. Yebo, kambe abantu bangabe besenzele kabi, basiphatha kabi, kwazi kwagcina kufanele ukuthi bagwetshwe bayehlale ejele. Kodwa okokuqala nje, amalungelo abo njengabantu kumele agcinwe, avikelwe. Ilungelo labo empilweni, ilungelo lesithunzi, ilungelo lokufunda lona leli esikhuluma ngalo, wonke amalungelo kufanele ukuthi babe lawo, ikakhulu lona leli lemfundo, ngokuba imfundo yevula ikusasa lomuntu libe lihle, akwazi ukuqhubeka ngempilo engazange wayahlala ngempilo yobugebengu. Ngakho-ke asibenzeni lanxa besejele bazuze amalungelo onke afanele ukuthi baphile njengabantu bonke, kungela kubancitsha amalungelo. Amalungelo yikho okuqakathekileyo ukuze abantu abasemajele baphume sebeyisimo esitsha, ngokuba angaphathwa kabi, agcinwe kabi, kumenza abe ngumuntu omubi kakhulu. Lokho kuthiwa it hardens umuntu, aphume seyisigebengu okwedlula lokhu enakade yikho khona.